So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 14 kumfumfu 2020 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
balabantu bamakhulu kubana benqobe imithetho ndaba ngoba umthetho esingathi presidents wendlalelwa phansi kuza kwathi
inhlanganiso ye Women's Academy for Leadership le Election Resource Center sezicele umthetho ndaba ukuthi ubambe umongameli Mnangagwa le Zimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi baqube ukhetho lwama-by elections
ukuthi ukuthi abantu baphila nzima lapha eZimbabwe nxa sikhangela imali abayifunayo ukuthi baphile ngenyanga baphile a decent life.
The Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli idinga imali engange 20,985 Zimbabwean dollars ngenyanga ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo. Uhulumende uthi uphakathi kokulungiselela ukuthi abantwana abenza ugrade 6, uform 3 loform 5 bavule izikolo ekupheleni kwenyanga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abalichumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo labahlanu abafunyanwe sebepholile. Inani lasebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamukayo eZimbabwe selifike ku-8,036 kuthi asebepholile bonke sebengu-7,632. Lokhu kutsho ukuthi abantu abalokhe begula balikhulu elilamachumi ayisithupha lane 174. Asebefile bona balokhu bengamakhulu amabili lamachumi amathathu 230. I-Johns Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 38 million njalo wabulala abangu 1,083,597. Inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen's Academy for Leadership kanye le Election Resource Center sezicele umthetho ndaba ukuthi ubambe umongameli Emmerson Mnangagwa le Zimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi baqhube ukhetho lwama-by elections olwalumele lwenziwe mhla ka 5 ngompalakazi. Ukhetho lolungo lokuvala izikhala edale lephalamende lakumakhansili. Uhulumende uthi wesula ukhetho lolungo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa inhlanganiso zombili zimelwe iZimbabwe Lawyers for Human Rights njalo zibambisane labanye abayisithupha zifikise amaphepha azo e-High Court izolo zisithi ama-by-elections lawa kumele enziwe ngoba ukumiswa kwawo kwephula isisekelo sombuso kanye lomthetho wezokhetho. Sixoxele gqwetha uMnumzana Dumisani Dube yena othi ubona omamangala bephumelela.
Lokhu kuyakhuthaza abathi ngesilungu i-constitutionalism okuhlonipheka kwemthetho nesisekelo sombuso weZimbabwe. And asonto yokuqala sibonile ngo-2013 I think i-judgment yokuqala i-constitutional court ihlezi ibilo daba olufananayo emetheni kade i-involve uJulius Mwarile lapha hamba khona imthethondaba sithi ulelungelo lokuvikela emthethweni lelungelo lisho ukuthi ufanele vote ngesikhathi lapho ufanele vote ngaso njengoba kuchiyo yi-constitution okunye ungabe kungaphambanisa lelo lungelo kuyabe sekuyikulwisana namalungelo akhe ngesisekelo sombuso welizwe andubana isisekelo sombuso welizwe ngumthetho omkhulu kunayo yonke imithetho yonke eminye imithetho ozonke ezinye izinqumo ezenzakala ezingahambisani le-constitution akufanelanga zihlonitshwe akufanelanga zilalelwe yikho sithi kufanele sibakhuthaze njalo sibasekele
Anganani Dube amathuba okuthi omama ngalabe ngaphumelela kulolu daba.
Bala mathuba amakhulu kubana benqobe emthetho ndaba. Ngoba umthetho esingathi presidents wendlalelwa phansi constitutional court ku-judgment yokuqala ngomnyaka 2013 lapho uMawarere ayesilwa lama principles e-government of national unity ukubana ulelungelo lokuprotectwa under the law lokubana lelungelo liguqele bana ulamandla othe vote ngesikhathi esifakwe umthetho okunye ukuthi ungathatha lamandla kuba violation yomthetho we constitution and isikelo sombuso welizwe siyakhuluma sobala kubana ama-election ufanele yenzwa lenyemva kwenyanga ezintathu unless unxa kwenzakale ukuthi statements before umnyaka we general election ikungakhunywa kwaya ngokupostpone kwama-election alo section 121A of the electoral act ikhuluma ukuthi izeki lamandla yokutshintsha amalanga lelo langa wona amalanga afana edlulisa 90 days angiboni ukuthi kulo judge wayikhotha ongarula against isicelo esinje
umnumzana Dumisani Dube ligqwetha siphinde saxoxa njalo lelinye igqwetha umnumzana Kulakwasehove
yinto enhle ukuthi i-Women's Academy of Leadership ihambile emthethwandaba yaya challenger uva lokwama-by-elections eZimbabwe ngoba sikhumbule ukuthi ama-elections aqakathekile kuyilo lodwa elizwi abantu abasemphakathini abalawo ekuthini ngubani abafisa ebabuse njela ebamele uhulumende
Ubona inkantolo ivumelana nalali inhlanganiso yini njengoba uhulumende esithi kusale ngozi ye COVID-19
singakunanzelela umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe kathesi usuphose kumbe usecishe wakontroleka ama-numbers esilawo kawakho maningi njengasekumakhelwane wethu South Africa kumbe amanye amazwe lapho olokhe ukhathaza khona lowo mkhuhlane ngakho-ke uma kungenziwa ama-elections njalo silapha sikhumbule ukuthi asikhulumi ngama-elections akazulu wonke kumbe awamazimbabweni wonke kodwa sikhuluma ngama-elections elections kuma local ward kumbe kuma local constituency okulingana ukuthi bakhetha abamele ama constituency ngakho ke abantu abangaya bevota abadluli abantu abangu 10000 njalo uma kulama sanitizer uma kulento le abayibiza bethi social distancing njalo uma abantu bezivikele ngama mask kuyenza ukuthi election ibanjwe kuhle idlule kungabanga lengozi yokuthi abantu bengathelelana i-COVID-19.
Umnumzana Kulakwasehove ligqwetha. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi i-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli elabantu abayisithupha idinga imali engange 20,985 Zimbabwean dollars ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo ngenyanga. Kumbiko ewethu leyizolo inhlanganiso le ithe imali eqondane lokudla kuphela $11,300 ekhangelane lamasepa okugeza la okuwatsha i-1,059 kuthi endleko ezifana lerenti inhlawulo yesikolo amanzi lokunye i-$8,600. Inhlanganiso zezisebenzi zithi okudanisayo yikuthi izisebenzi ezinengi zihola imali ephansi khatshana kulale ekhulunywayo. Ababalisi bona abaphakathi kokugalala umsebenzi bahola i-$3,000 kusiya ku-$4,000 kuphela. Sixoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Kutshengisa ukuthi abantu baseZimbabwe baphila nzima ngoba nxa befuna inkulungwane ezingamathumi amabili lanye ezamadola ukuthi baphile ngenyanga bona bezuza between inkulungwane ezintathu lenkulungwane eziyisithupha zamadola, kungaba isebenzi sikahulumende kumbe isebenzi se-private sector kumbe singathi isebenzi abantu abazisebenzelayo, utsho ukuthi abantu baphila nzima lapha eZimbabwe nxa sikhangela imali abayifunayo ukuthi baphile ngenyanga, baphile i-decent life.
IZimstars okulugatsha lukahulumende ithi imali efunwa yimuli iphezu kwe-17,000 lanxa uhulumende eholisa izisebenzi zakhe o-2,000-4,000 khonapho. Kambe ulendlela yokuzivikela yini uhulumende nxa ababalisi lezinye izisebenzi besithi bafuna ukwengezelelwa iholo?
Kunzima ukuthi uhulumende azivikele nxa ugatsha olunjengeZimstar lesithi lona imuli elabantu abayisithupha beyifuna i-17,000 ngo-August ukuthi baphile impilo ehloniphekayo. Khathesi i-Consumer Council isikhuluma ngokuthi imuli ifuna i-21,000. So angazi ukuthi uhulumende engazivikela njani ngoba izisebenzi ziyakhonona, impilo ayimanga kuhle njalo baye befuna ukuthi uhulumende abancedise.
Umnumzana Masimba Kuchera ucubungula ezenotho. Uhulumende uthi uphakathi kokulungiselela ukuthi abantwana abasezifundweni zika-grade 6, u-form 3 lo-form 5 babuyele ezikolo ekupheleni kwenyanga mhla ka-26. Izikolo zazivalwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kodwa ziqale ukuvulwa kuhlandla lakuqala kumaviki edluleyo ukuze labo abaloba imihloliso lonyaka baqalise ukulungiselela. Kulokuphikisana phakathi kukahulumende, ababalisi labazali phezu kokuthi abafundi bavikelekile na kumkhuhlane we-COVID-19 ezikolo. Kusenjalo, amapholisa athi kulabesilisa abathathu ababaleke esikhoveni quarantine center esigodini lapho okulondolozwa khona abaligciwane le-COVID-19. Amakheli abantu laba akhomba ukuthi abanye bahlala eGwanda njalo abanye bahlala kwamadlambuzi ePlumtree. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mfundisi Angliston Spanda phezu kwemizamo yokulwisa lomkhuhlane enziwa nguhulumende.
Sibonga ukubona nje imizamo yakhona lapha lalaphiyana, kodwa ke abantu bagcine ngunkulunkulu ngecapacity kahulumende wethu la ngokuthi ngabe mhlawu mgciwane leli limemethekela hlasela njengesakubona kwamanye amazwe kubo Italy, kubo Spain, kubo Brazil. Ngabe abantu sesiphelile lapha ngoba uhulumende wethu akalalo esikuthi ngesilungu yi-capacity, i-testing capacity yokuthi abantu bathe bahlolwe. So imizamo kahulumende yebi khona, kodwa ke hayi ilingene ukwenelisa kukahulumende weZimbabwe. So kukahulumende siyakubona, kodwa hayi angeke ngasho ukuthi uqinile ngoba uhulumende ule ma-challenges amaningi kakhulu ahlangana lawo ayenza kube nzima ukuthi abantu bavikeleke.
Sizwa njalo ukuthi kulabanye abambalo ababaleka kuma quarantine centers. Kungabe kuswelakala yini okokusebenzisa kumbe ukuphathwa kuhle okwenza abantu bebe bebaleka kulezi ndawo.
Yebo sasike salunguza kwamanye ama quarantine centers. Akuniki themba nxa ungaba kuleyana indawo. Uyathola abantu behlohlelwe eBedbridge laphana okwakuyi hotel khona bebaningi kakhulu beshare ama room kumiyene bengela kudla lento ezinjalo kungathiwa bathola ibhasi abayegwerwa meleli ibhasi yakhona abahlaliswa khonapho bemelele ibhasi ukuthi ibhasi yabo izikwane aba inani labantu abafunakala angakutsho nje ngamafitshane ukuthi uhulumende wethu akalayo icapacity bekudingeka ukuthi sibambisane ekuluseni laloludubo ubhubhane lweCOVID-19.
Umnumzana Anglistoni Swanda ngumfundisi njalo ulwela amalungelo kaZulu. Abanye bathi ixuku labahlomileyo abahlasele endlini yaye ngumkhokheli webutho umnumzana Engelbert Rugege ngempela sonto lingaba lalihlose ukumbulala kubangelwa ukungezwani okukhona phakathi kwebandla lesano PF. Ngesonto emadabuka kusa abantu abayisikhombisa babikwa befike endlini karugeje emzini ohlala izipantsha eMount Pleasant eHarare balwisana kakubi ngezibhamu labogadi ababelinde lindlu kwafa oyedwa. Okudale umcabango wokuthi le kungaba yimpi yomdeni weZANU PF ukuthi isidumbu salo owabulawayo ukuda kwashe mudzabose sitholakale silekhadi lebandla leZANU PF. Amapolisa athi omahlasela izigebengu nje ezazizama ukuzinceda ngempahla karugeje. Kodwa abanye bathi kukhona ukuchaya amanzi. Omunye wabo ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo ocubungula ezombusazwe yena oxoxelo Chris Gande weStudio 7.
iZANU-PF sikwazi ukuthi noma kuvutha umlilo onganani phakathi iwuvale lingawuboni lihlale liwucabangela liphonge ukubona kuthutshwa kuyintutunyana kanti ngaphansi kule nkalakatha elangabi. So kulama possibilities amaningi njengoba ubona kusiba lezinto ezinjalo eziphuma mayo ukuthi sokulokuthengisana sokungathembani zizwile lo spokesperson uthina masa esithi kulama minister angabathengisi landlandlandlani ukuze impehlano uphumayo otshengisa ukuthi kukhona ukukhona ngaphansi kungabe kule that possibility sibile nkulu kakhulu ukuthi kukhona ukukhona labo rocket abangabe bephakathi kwakho ongikhona kuzaphuma kubhata kuphume ukuthi bar owezani PF ngoba sikwazi ukubamba izinto zayo izigcibegcibile kungagxathwana ukusegcike njalo lokho sokubona kwamanye amabandla
yena umongameli Mnangagwa lomunye wabasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga ubona bizwana yini kumbe kulokungezwani okuyikho okuphehla lokho sikubona sokusenzakala.
Sebeyikhulume bayilandula bayiphinda bayilandula indaba nale ukuthi umnangagwa lo Chiwenga kabezwana inzima ukuthi uyithi ba sizwa ngamahlemuhlemu ukuthi kabezwane kodwa ongakuthi kungaba liqiniso thize ngoba ubonke ukungena kwabo embusweni bangene ngamandla uthi wenza kungoyofaka umnangako ongakuthi usaselaso leso sifiso mebuthwe ukuthi laye angayeqa angene phezulu kumba sidele ukuthi umnangako kayenze ngendlela nayicabanga ukuthi uzayenza ngayo nxa emfake embusweni.
Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi kulowesilisa uVictor Majoni omiswe emthethwandaba izolo esedeswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leChronicle lona lithi kulomfundisi wesifazana oyisitabane ohlala eGweru uJuliet Masakanire ogwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka elitshumi lanye izolo ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula omunye owesifazana asontalaye. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani balandeli baka Studio 7 lonke ngezindawo ezindawo ngokujiyana. Okhulumayo uVusi, ngikhuluma ngikwela se-South Africa, Johannesburg. Right. Mina kakhulu kakhulu angizifuna ukuthanda ukukhuluma kakhulu ngeZANU-PF, ngoba iZANU-PF ngiyayizonda oqala nokugcina, iyanginyanyisa. Ngifuna ukuthi ke ngikhulume malungana ne-MDC. I-MDC nayo yebo inegama elihle futhi eliyenza ukuthi abantu bebe nethemba, kodwa iqiniso lihle mina ngombona MDC lena inganezelela iyelimazisa abantu kakhulu kakhulu isayiti lakithi emathebeni, and abantu bakithi silinyazwa kakhulu i-MDC ngoba kule MDCT, kule MDCZ, kule MCD, MDCB ziyahlukana namandle. Namhlanje ongavuka kune-MDCR, lento iyalimaza ungayithi uyayikhangelisisa kahle kahle ngoba inani labantu bona laba basuka bevotela i-B, bevotela i-C, bevotela yana i-T, thole 20 liyana. Ukuba kune MDA yodwa bekulula ukugenqula umbuso wezana. So bantu bakithi asibambaneni.
Linjani bakwisitudio 7? Lana ngumama ngilohlupho khonapho ukuthi uMakhupheni ubona ngazathi ilizwe lela angalibuza engumakhuphe elahlula inkomo. Azazi umakhuphe lo kananzelele ngoba uyasetshenziswa nje. Nxa sekunjalo uzagcine selahla futhi kala muntu ozavotela ngitsho ngoba vele akulokhuzi akusebenzi kwakho nokho.
Sanibonani basakazi beStudio 7, mina ngubhanda moyo kondolwani esigabeni sakondolwani lomasendi lomphini Plumtree kwililima West komnyama esigabeni. Mina basakazi abahle engifuna ukuthi sikubhekisise lapha kupolitiki yeZimbabwe, hayi lapha sekudlalwa mpela into engekhoyo ukuthi kona lento siyezwa lapha la abantu sekusebenza amakhothi, sebesebenzisa amakhothi. If iMDC yayinga phasikwe MDCT, kungani uhulumende bonke lezeki bayiregister ukuthi ivotelwe? Laba phela sekuyikudlala sibilo umdlalo dlalo mpela abadala. Hayi asingayenzini so bantu bekhulile, sibacawuta abantu abakhulu sibili abepolitiki esiza abazakhuluma into esiyizwayo. So bazasuka lapho kuyiwe ekhoti, kuyiwe ekhoti kusho ukuthi hayi lapha sekusebenza lapho umsebenzi okreatwayo ngamaloya lamakhoti labo sopolitiki labo bebe lephana kuphela. So hayi lokho kumgcike sikuthi sebedlala sibili la mabandla la amathathu la adlala sikakhulu sesibleme izek, sibleme la uhulumeni obusathi wayekela njani iMDC alliance yaze yavotelwa yangena eParliament. Ukuthi noma ngubani usengayengena nje eParliament afika xotsha abantu ayenze lokho kwenziwayo. Hayi ngithi ngibeke lami nami ngiphelela khona lapho liphephe ezingozini njengoba umkhuhlane lokubhebhetheka nje. Hayi ngiyabona.
Lavo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Izulu lesikhukhula eliqale ukuchitheka ngombimbitho emazweni afana leRwanda, eKenya, Somalia, Burundi, Uganda, DRC, Djibouti kanye leTanzania libikwa selibulele abantu abedlula amakhulu amane. iziphathamandla zebutho le-NATO zithi ukungafuni ukuyekethisa okwenziwa liqembu le-Taliban lona eliphakathi kokukhulumisana lohulumende wakwele Afghanistan eQatar sokuphazamisa lezi nkulumo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukubuzisiswa edale lesenethi kwalo okhethwe ngumongameli Donald Trump ukuba ngumahluleli weSupreme Court unkosikazi Amy Coney Barrett kungene kulanga lesibili izolo. UBarrett wale ukuphendula imibuzo yabebandla eliphikisayo elamademokrasi eyokuthi uza luphatha njani udaba lomthetho we-Affordable Care Act wona ophikiswa ngumongameli Trump kanye lomthetho ovumela abesifazana ukukhupha izisu osolwa ngabebandla elibusayo elama-Republicans. Unkosikazi Barrett uthe ngeke ayiphendule limibuzo ngoba nxa ezangena eSupreme Court uza kwahlulela amacala elandela umthetho athi imibono yakhe. Amademokrasi ayakusola ukukhethwa kukaBarrett nguTrump esithi ozanqoba kukhetho phakathi kukaTrump lomnumzana Joe Biden nguye omele akhethe lumahluleli. Siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia umnumzana Dan Moyo.
I think ubule nkinga enkulu kakhulu sesingasakhulumeli yena imibono yakhe ngodaba lwe-Obamacare i-Affordable Care Act noma udaba lwe-abortion olokukhipha izisu. I-problem yakhe enkulu kakhulu yikuthi ukhethwe nguTrump ngesikhathi lapho i-America ilungiselela ukuya ekhethweni. Sibonile ngo-2016 kukhona lapho kwashona khona omunye ujaji we-Supreme Court u-Obama sasengu-president. U-Obama wazama ukuthi afake ujaji lapho e-Supreme Court kodwa ama-Republican ayala e-Senate esithi wona cha njengoba sokwisikhathi sokhetho kuzomele umongameli omutsha ozokhethwa kube nguye ofaka lo muntu. So sibona i-double standard from ama-Republican.
Kulokucabangela phakathi kwama-Republicans ukuthi uBiden alubana ethe wanqoba ulakho ukwengeza inani labahluleli be-Supreme Court. Ubona kungenzeka lokho?
Ludaba oluzoba nzima kakhulu ngoba kuzofanele ukuthi i-constitution i-amend kube le amendment e-constitution evumela ukungezelela ilungu labantu abase-Supreme Court ngoba abahluleli laba nge-constitution kumele babe isishiyangalolunye 9. So ukuthi baze babhalansise njengoba isizotilta ke inkundla le ibe yi-5-4 right now ngoba sekuzoba la 5 ama-conservative kube le 4 ama-liberals ama-democrats. So kuzohlupha kakhulu. Angiboni ukuthi uBiden nawo ama-democrats ukuthi bazophumelela kukho lokho ngoba angiboni ukuthi then umbuzo uzoba kuzostopa nini ngoba kusho ukuthi kungangena upresident oli-republican athole ukuthi la inkundla isithiltiwe in favor of ama-liberal layo uzothi hayi nami sengisebenzisa okwemandulo abakubiza i-presidents lami sengizongezelela ke. And then I think at the end of the day kuzogcina sekuyindlalo nje enganikezi amandla afaneleyo kunkundla ye-Supreme Court.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ye-Women's Academy for Leadership le-Election Resource Center sezicele umthethwandaba ukuthi ubambe umongameli Mnangagwa leZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi baqhube ukhetho lwama-by-elections. I-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli idinga imali engange 20,985 Zimbabwean dollars ngenyanga ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo. Uhulumende uthi uphakathi kokulungiselela ukuthi abantwana abenza u-grade 6, u-form 3 lo-form 5 bavule izikolo ekupheleni kwenyanga. Kwanele Mtwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.